Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ukuyachasisela inkokheli yaleli bandla ngenxa banxoza eqhamuke phezu kokuxotshwa kukamabhalane kamansipala ngomsekeli kameya uMnumzana Dinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane eziphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zizethuselwa iZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ngemva kokubizwa libandla lawo ukuthi azechasisa ngengxabanxoza eqhamuke kuleli dolobho ngeviki edluleyo lapho umsekeli kameya uMnumzana Dinashe Kambarami axotshe khona umabhalane wekhansili uMnumzana Christopher Dube umsebenzi. Ngakwelinye icele iqula elithunywe nguhulumende ukuyacubungula lolu daba lifika namuhla kobulawayo. UKambarami lokansila Silas Chikora babotshwa phezu kwalolu daba bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshaya uDube njalo bakhululwa ngesibambiso sebail. Abanye ababikwa baphatheka ekuhlukuluzeni uDube ngokhansila Felix Maka, uClayton Zana, Tawanda Ruziwe, Pilot Moyo, Lilian Mlilo, Batirai Dube lo Frank Jabangwe. UDube yena sebuyelile emsebenzini ngemva kokungenela kweMDC lanxa uKambarami ebikwa ebelokhu esala lezihluthunelo zehofisi yakhe. UMnumzana Kambarami umiswe njalo emthethwandaba kuliviki kudaba olukhwezwe inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration. Yona ethi wayengamelanga abe ngukhansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha wagwetshwa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association uMnumzana Winos Dube uthi yibo ababize iqula likahulumende elifika kobulawayo namuhla ukuthi lizoxazulula ingxabangxoza ekukhansile.
Kasivumelane lakho siyakusola njalo kuyasinyangisa kakhulukazi. Into yokuqala kuthe nxa kuqalisa ukwenzakala thina njengehlanganiso yebulawayo United Resident Association sigijime sabhalela abaphethe ezombuso waleli lizwe, sibhalele uminista we-state samtshela ukuthi nakho okwenzakala kobulawayo which were not happy ngakho sicela kuthathe i-action. Masinyazana uminista we-state wagijima watshela uminista we-local government engitshela ukuthi kuthe kusenzakala ngolesine ngolesihlanu uminista we-local government ubesebuyile ngoba besesibhalele sathi kangenele sibona ukuthi kwenzakalani. Sihlaba umkhosi kanjeyana kanye kanye sithi thina zimpisi esezijikele esigodlweni samakhosi xa impisi sezisenza njalo abantu kasisukume sihlokome sizikhubhele ezimpisi ngoba kazifanele ukuba khona phakathi kwabantu nxa sezisenza ukuganga okunjengalokho.
Njengoba kodwa abavotelwa bonke labana nithemba kuzaba nzima ukuthi bengaphongaphuma nje.
Yebo ye bavotelwa kungaba nzima kodwa ngilethemba ngileqiniso ukuthi abantu bakule indawo abantu bakithi kuregion yethu yisi isikhathi kathesi nxa befuna ukukhuluma iqiniso befuna ukubona baza kufunda ukukwazi ukuthi khona nxa sifaka abakhokheli kasifake nini abantu esibaziyo ngemisebenzi yabo abantu esibaziyo ngezigaba zokuthi umuntu uvele uvela ngaphi. Iqiniso likhona esintwini inja yonke idobha ithambo nxa ingalidobha ithambo ikhumbula kwabo kayikho injengadobha ithambo lapho ikhumbula ukuthi iyelise ngale ngasemzini. So lata abantu bakule region dasikwazini ukuthi ngasifaka abakhokhela sifake nabakhokhela bangabantu bethu abazaba lothando lokusebenzela ukuthuthukisa isigodlo umbe iregion yethu.
Ngalokho ngabe usitsho abantu abadabuka eMathebeleland kumbe uthi ingqengo bani?
Kapho kekelezwa umuntu odabuka endaweni ngoba nginje mina ngivele ngidabuka eMathebeleland angazake ngishukume lapha ngithi ngifuna ukuya eBindura ngithi ngifuna ukuyathungamela eBindura. Abantu bezingilwa fanele bahlonitshwe balemvelo yabo balezisekelo zabo ukuthi bahlezi ngayiphi indlela. Umuntu umuntu kamele ukukhokhelela endaweni lapha avela azikhona umdabu wakhona ekwazi nokuthi usekelani ngeqiniso efuna ukuthuthukisa indawo.
Siyabona njalo ukuthi lakubandla lezanu PF kuya kube le ngxabano lakho eNketha beChavi. Ungathini ngamabandla lawo mabili edolobheni lakobulawayo?
Izifiso zezakhamizi azigcwaliseki ngenxa yakhonokho ukuthi kufumaniseke kungalakuhlonitshwa kwezindawo ngezindawo ngoba sithi thina kulamasiko aligugu lendawo ngendawo ufanele kuhlonitshwe. Kuqakathekile ukubana amabandla azombuso akunazelele lokhu njalo nxabe kunazelela kungaze kwathathwa njengokuthi abantu sebesenza ukuthi bakhuluma ngezokubandlululana kumbe ngendimi kumbe ngani ngani. Iqiniso liqiniso ofanele limi ukuthi xa sikhuluma ngendawo ethize asikhangeleni ukuthi kade bavele ngobani abakhonapho. Sibanikeni ithuba abanye sifikile kulezo zindawo kasibalandeleni ngemuva kuze kusebenzeke kube kuhle sihloniphe izindawo engani kuyathiwo labe mbhalo yamabhayibhili baze bathi fika eRoma ungafika eRoma yenza beRoma abanjani abakwenzayo hayi konke ufike sokuhamba phambi kwabo.
Umnumzana Winos Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezaphatheka uhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo lapho kwaphoza kwatshaywa khona umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezisethuselwa ngabasekeli bezanu PF njalo sezihlalela evalweni. Umoyo yena oyehamba lezinye iziphathamandla ezigoqela uMabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana bahlaselwa ngababetshengisela laba babathela ngamanzi njalo kwaba lokutshayana. Ukutshengisela lokhu kwakuqoqwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene lebandla le-MDC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenye yalezinhlanganiso iRestoration of Human Rights Zimbabwe umnumzana Panyika Karimanzira.
Ye kuliqiniso kuthiwa khona vele uhulumende weZimbabwe ukhanya eselanda abanye bangukhona ukuthi abahlunguluze ngendaba yokuthi izihlobo zabo zazitshengisela lapha e-United Kingdom. Thina esesikwenza kathesi ukuthi khona sisazise izihlobo zalaba abantu bonke ababetshengisele ukuthi bahlale benanzelele njengoba kuvele kuyinto engayenzakala ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe athumele abantu kuyabahlunguluza.
Kanti vele khona kwahamba njani ukuthi kuze kuphose ukutshaywa umphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumende?
Okwayenzakalayo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe zaxoxa ukuyatshengisela eChatham House eLondon lapho okwakulo kulo minister kulamaminista aweZimbabwe amabili lamanye ama-officials aweZimbabwe government okubalisela khona uSibusiso Moyo loNick Mangwana. Abantu laba babebuye lapha e-United Kingdom ukuzokhuluma lohulumende we-United Kingdom ezomtshela ukuthi khona into sezilungile eZimbabwe becela labo uncedo ukuthi bayakhe iZimbabwe. So thina sahamba ukuyatshengisela ukuthi sitshele umhlaba wonke sitshele lo hulumende we Britain ukuthi abantu laba babuye lapha ukuzoqhamba amanga ngoba into esiyaziyo ukuthi izinto azikachintshi eZimbabwe masikhuluma iqiniso singathi lokho zisiba wese ukwedlula ngesikhathi sikamngabe so thina sasinjonge ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi khona hayi amadoda lawa babuye lapha ukuzoqhamba amanga into yonke abayikhulumayo lapha ngamanga ngoba eZimbabwe akulunganga so ama-demonstrators amelele abantu laba ukuthi baqede umhlangano wabo baphume bathi sebephuma-ke laphana abantu baqalisa ukuhlabelela bejengisela bexoxoza ama-ministers lawa awezimbabwe omunye walaba owayengani ngu-bodyguard kumbe ngubani wehulumeni wezimbabwe waqalisa ukuthaya omunye umama owaye ngomunye wabantu ababejengisela then kulapho kwaqalisela khona umsindo
sizwa kuthiwa yena lo owachaywayo wasa udaba lwakhe emapholiseni akwele bhilitane
liqiniso lona nalelo yena lo umama owachayayo owayejengisela so wafaki indaba yakhe emapholiseni
kodwa abaningi bathi umfanekiso kamabonakude ividiyo ekhona itshengisa ukubana abajengiselayo yibo ababelodlakela
iqiniso lonalelo but umfanekiso lo uqalisela phakathi kwendaba indaba yayivele siqalisile yayivele silesikhathi vele abantu bejengisela so umuntu lo okakhulumende lo wayesechaye umama lo kudala yiko kwavusa umsindo so umfanekiso lo usetshengisa lapho indawo lapho khona sokungani sokuchaya ubaba lowana but nguye wayeqalile ubaba lowana
umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umdlali wenguqu uShingika Ondera sedonsele owake waba ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga enkantolo esithi kumele amhlawule amadola aphose angene kusigidi samadola emelika ngoba esithi waquma umtshato wabo esebenzisa amaphepha amanga. UMary Chiwenga sengunkosikazi kaConstantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi ngikhuluma lo Khoza. Ngizakalisa ukungani elifike kahle ngodaba lolu olwenzeka kuDube lolu wamhlukumezile. Kahle kahle abantu laba sekumele bayeke umkhuba wokuthi ma ngabe befika endaweni bethole abantu besebenza bafika bebaxosha sekufanele ukuthi lathi-ke siphathwe njengabantu kumele kusukunywe simele lathi ilungelo lethu bengafika endaweni beqala ukuhlukumeza abantu bengafika abendaweni bethole abantu besebenza bafike bebaxosha emsebenzini yabo kunje nje khonapho kusamele kulungiswe into eziningi kumele kulungiswe lasezikolweni yibo kuphela bafuna ukufundisa abantwana into engazwakaliyo so asikuthi kuliwa labo kuliwa le system yale khona ukuthi kuzama ukulungisa leyo nto bebe sebesiya le mama face kumele kuqedwe lapho kulungise yonke into le ukuze lathi sihlonipheke kulungise le language lapha kulokhuzeni kuma passport lawa lathi siyakwazi ukuzibhalela abasinike ithuba siqondisile zonke lezo zinto ezifana lalezo hayi khona ukuthi bona bebe yibo abasibhalelayo yonke into bafuna ukuthi bebe yibo abayiphathayo yabona ukambarani lo waphambanisa kakhulu kodwa-ke kokunye sizambuka ngoba usihlakaniphisile ngiyosenze sasukuma sesilinde sona isinqumo senkantolo ukuthi siyothini uma kunganjalo vele akulanto eyalunga ma inkantolo layo iyathatha ifavor ithatha uhlangothi lwakho ukambarani wabo lokho ngiyabonga abasakazi
basakazi baka Studio 7 ngiyathaba lami namhlanje ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngikhulume lani basakazi Hayi, mina ngisesigabeni seKabela Village, aphansi kaSobhuku Sikhende Ncube. Hayi, uhlupho sibhekane lalo. Siyalubona ngikhuluma kanje nje namhlanje. Bekuholiswa amabele osikhulile. Sithe sisitula bathutsha. Abantu bezalp f indlela abenza ngayo hayi bakithi sesithwele nzima thina abantu bezimbabwe sisakwalo ukuthi singaphephela ngayo baduhisa abantu ngento ezincane esokusitha abanye ababengelambono kuze sebekhole ukuthi hayi badala sizazinika ukudla bekhangelela ukuthi nje kathesi singabantu esiya kumavoti mhlaka 3 August aka-MP sebegijima abasalali sebehamba up and down besithe ebantwini bazabe nika amabele angasoze bebavoti angasoze belokhu ze bebalandele emhlanganweni yabo babancitha amabele ngalokho sesikhathele asikwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu angangenela hhayi lami ngiyabonga.
Siyabonga izindaba zenu ezinhle kangaka elisithela zona mihla ngalamalanga. Qhubekelani phambili, silufisela uthando ukuthi libe lothando leyo sineke sokunikezela liqhubekisela phambili ngokwazisa ngezindaba zekhaya.
Linjani khona ngaphe kustudio 7? Hayi, thina ngapha sibona uhlupho kuphela. Ngumpandi lo okhulumayo kaMpofu. Hey, ngapha sithwele nzima abantu benkosi. Into kazilungi, sizama ukuthi sithi sibambe ngapha sibambe siyekele kodwa hayi vele kakulungi lutho. Ilizwe libalekelwa iziphofu, abakhona abakubuni. Kodwa ke hayi sivele sabona udaba lwabo. Silulandelela udaba lwemali inikezwa amasosha. Usobala ukuthi ilizwe lakithi selibuswa ngamasosha. So ma ilizwe libuswa ngamasosha akukho okungalunga ngoba amasosha akazange abe lozwelo angaphansi kocindizelo lwekhomandi. So ke angazi kwazi uNkulunkulu lathi abantu sokumele sizibonele ukuthi siphila njani. Abantu bakithi bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yezanu izanu izanu. Sure, imbuso ebekwe uNkulunkulu kayidiliki kodwa ke ongabekwanga uNkulunkulu ya ngibona isandla sesibhala emdulini. Isandla siyabhala ukuthi amalanga la abali asazi. Sihluphekile bantu benkosi.
Sanibonani, sanibona dlube sithandekayo. Ukhuluma lami lapho uBhethi la. Hayi, ngikhuluma ngesimo sekhaya kuzima apha njengathi nje siyahlupheka sisemazweni lapha abantu basithatha njengenyamazana. Heyi, ilizwe lakithi lalo ayike lizama ukulunga lathi sike siphindele ekhaya sibili. Heyi, abantu phela basasibone njengabantu nje ukuthi sesigcwele indawo le yonke nje.
Tiyosefeni, ngikinjani? Ngikhuluma lo-J Moyo njalo. Yey, ngikhuluma nje namhlanje ijukela lakhona, hey, liqongile $40 kwesinye isitoro $35 2 kg yechuke. Ama price anjani wona la? Ah, uzima kuleli lizwe kubuhlungu empilweni. Hawu Studio 7, siyabonga kodwa kamili Nkomo. Bonke nje bonke basakazi abahle ukukhipha imbiko emihle leli lizwe angazuthi lizwe ngiyobuswa ngabantu abanjani. Phethe kuyakhulunywa kodwa kulungiswa lutho ngitsho. Kambe kuzolunga nini lokhu esikubonayo? Kambe kuzalunga? Asisakwazi, sesiphonga ukuphilela emnyameni. Izinto zizima zibambeki. Kambe ichukela le-35 elisinye isitolo $40 from 20 to 40. Kuyini khonoko? Ha, kunzima emhlabeni. Hayi, sithwele nzima. Hayi, basakazi abahle. Siyabonga ngihamba uhulumeni kakuhle akazobona khona okwenzakalayo lapha emakhaya la. Ukuthi lona kambe leli thuka livelela ngaphi? Khona ngapha e-America kumbe kodwa silibona ithukela leli lizwe eZimbabwe kwaphi Chirits. Izinto zakhona impuphu kazithengeki i-20 kg $50 ezinye zithi 47 kambe imali yakhona siyayithathanga. Kuzima. Hawu, ngizwela ogogo bethu. Lami nginje ngithwele nzima ngile muli about 5 abantwana abayesikolweni khonapho ngikhole kwi-$80 okwepentshini. Kambe ngithengani ngakho khonoko? Njalo kubuya-ke ekhokheji, ekhokheji yangkhona iyadosa akuqeda kali izinto zangkhona sisebenzela yona.
abalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawa uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Igqweta likadokotela wakwele Pakistan owancedisa elemelika ukuthungatha Osama bin Laden lithi udokotela lo uthole nzima entolongweni njalo kaphathwanga kuhle. Udokotela lo wabotshwa ngemva kokuvela ukuthi nguye owancedisa ibutho lemelika ekutholeni uBin Laden. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amazwe omhlaba kumele abambisane ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola oqhubeka ubulala abantu kwele DRC. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika, idali lePhalamende kuleli lizwe leCongress izolo livimbe inyathelo elithethwe ngelinye ilunga elokuzama ukuxotsha uMongameli Donald Trump esikhundleni ngemva kokuthuka amalunga eCongress amane awesifazana njalo angabantu abansundu. Esithi kumele abuyele emazweni awo nxa engakuthakazeleli okwenzakalayo eMelika. Umkhokeli webandla lamademocrats eCongress unkosikazi Nancy Pelosi uthi endaweni yokuthi baqhubeke bedlephana lomongameli Trump, kulomsebenzi omkhulu wokuthuthukisa impilo kaZulu abamele bawenze njengebandla eliphikisayo. Ngolwesibili idale leCongress livotile njalo lavumelana ukuthi amazwi kaTrump agcwele inzondo njalo akhuthaza ukukhethana ngemihlobo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatha kule Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thabanginare, ingcweti kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli abantu babe khangele ngamandla befuna ukubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTamp utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lizanqikilana nale Malawi namuhla. Linganqoba iqembu leZimbabwe liyabe selisesimeni esihle sokuqeda lomncintiswano lingelinye lamaqembu ayisithupha ahamba phambili. Livuka njani kumakumbi omane omhlaba lapheli ngabali khona siyazi phela bakhona abanenge UK, US, Canada, China, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique. Siyahlanganake lihlanganiswa ngumsakazo wenu umsakazo we Studio 7. Siyalibonga uxhaso lwenu kanye la ku Facebook. Siyabona kulo team Hlabangana uthi wena amavuko Hlamelo Ngwenya uthi wena good morning Studio 7 VOA News. Themba Nzima uthi wena baba Nkomo uvuka njani ekuseni? Hayi sivukile nzima singabuza wena. Ngobza kwalakwala uthi wena qiniso elimsulwa lelo thina asikaze siye ARR siyofuna umsebenzi. Kumbulani Ncube uthi wena mamwavuka vieni bankomo hayi sivukile tomuka Ncube. Kulobani njalo Gladys Dube uthi wena linjani ku Studio 7 siyaphila Mthembo. Singabuza wena uyaqhubeka uthi wena woza Jesu uzosindisa isizwe seZimbabwe. Uzoba lobanike laphana ubheka nathi Brian Collins uthi wena iWhatsApp number siyayicela nansi-ke lapha Collins iWhatsApp number yethu ithi Halitala idlozi lomculo Jayza Machaha wotwa maravini esigqibela ke uhlelo ngengoma yakhe ethi litshe likantunjambila. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. amakansila MDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yebandla lawo ngencabanxoza iqhamuke phezulu kokuxotsha kukamabhalane kamasipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilithane esiphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edlule zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zisethuselwa ngabasekeli bezanu PF. Ayike kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili. Okwami kulivikiso kwanele olivalelisayo. Montunga milinko, mom.